besivele sikhangelele ukuthi ngabe uyayehlisa futhi engaphansi ngoba balutshwana abantu abenelisa yona le imali ngasikhangela ukuthi izimuli eziningi kathesi kazisenelisa ukuthenga isifa lokunye nje okungadliwa ekuseni abantu kade bephila ngayo imphokoqo lasisithwala ekuseni kodwa nxakade zigcwele impuphu yafika ku-$100 besekuvele sokungumhlola khonkangade sokungata kukhangelisanga kuhle kathesi ke nxase ukuthi yehlekaka ku-50 sokungconywana kodwa lokhu sikhangela ukuthi nayokuthi iyehla futhi ngoba umkhono omelizwe kawumaka kuhle baluthwana abantu abakhola imali ukuthi bengenelise ukuthenga ama-10 kg angu-5 ngenyanga
ingqobe isikuwe mnumzana afuzwayo
ye ngiyamuzwa ubaba uDube ngiyalizwa sisani umbuzo wenu kathi mina I think lokho othi kuthiwa impuphu siyehlisiwe lani into ezinjenganzenalezo I think ayisiyo into eyiyo eqakathekileyo yikuvala idamu eselidabuka ngezandla lokhu zama ukuvala lapho ekugcineni vela ola nto yenzayo ibiza kuka lijilike kuphela ngoba ukuqakathekile kathi esomekuthi nga kuyikho abakukhangeleyo yikulungisa khona lokhu ngesiko kuthiwa ama-fundamentals angikhona a-economy ayenza ukuthi ama-price aze afike kuwona la ma-levels afika kuwo ngoba esilonge engalungiswanga wona la azabe lokhu ekhwela ama-price kungathiwa impuphu kayiyehle isala ezitolo ukuthi ibe yi-$50 okulandelayo yikuthi ezitolo impuphu sizayidinga siyiswele sizakhithiwa indawo yonke siyiswele siyithole phandle ku-black market iyabe engaseyiyo la $100 ku-black market iyabe siyi-$150 ngoba sokuyinto eswela eshodayo
mnumzana Dube ukwehliswa kwentengo yempuphu kunganceda yini nxa ezinye impahla zivele zidule
ngamafitshane singathi ukuthi wonke ama-basic commodities besingathi yonke impahla ekhaya ukuthi umuntu ayisebenzise endlini kubalisele cooking oyili balisele isinkwa balisele isitshebo onyama even lawo amatembo nalawo abantu ababephila ngawo kudala kakusathengeki lula zonke izinto esingathi umuntu uyafuna ukuzisebenzisa endlini ebe kasabambeki kathiwo mpuphu kuphela khona kufana nje lokuthela amanzi emfana wedada ngoba ukukhona ukuthi impuphu yakhona uyakuzayidla ngani ngaziyehla into kuyamele uyethenga isitshebo nxa uthenga isitshebo sakhona i-KG yenyama ithini ihlanga zona ziyimalini uchabe esikhuluma ngalo luyi-$10 so ngamafishane impuphu izakwehla kodwa okunye kumele kuhambe le mpuphu kabuhlanga ngoba futhi la mafutha angikhona kumele uwasebenzise kathi ezinto ey'mbuzo omunye bantela nge-R45 phandle kumbe nge-R35 so kuyafanana kakukwehlile ukuthi ngathi abehlisile nje behlisa yonke into nge-same percentage ukuthi ngasithi half yonke into yaba yi-half yokungaba ngcono
mnumzana afuzayo sizwile njalo umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi uhulumende lanxa ubungcono bukhanya bubuyambijana-mbijana uyazama njalo ukuthi alungisise ezomnotho welizwe uhamba kancinyane yini uhulumende mbekuzalunga kusasa njengokutsho kamnumzana Moyo
kuthembisa ukuthi sikuthi sibe sithembisana siqinisana but indlela okuhamba ngayo sikhuluma iqiniso mina bonani kuzasithatha isikhathi eside kakhulu isifiso sibili uhulumende ulaso esokuthi umkhono ma uvuse indlela umthula kade buya ngayo ibiyiyo sivungele enye indlela i-economy kade izalungiswa ngayo ukuthi izinto ziqale zifike kwenaleyi level kade zifike kuyo but then also kuhlupha ukuthi sezifikile khonaphana kade kuthiwa zizafika khona but ukuthi kosibe kusukusukuma-ke sokusala ngwana ngokuthi I think mina bonani baphangisa kakhulu indaba yokuthi bekhiphe i-multi-currency besibisele kuzindola baphangisa kakhulu bephangise kanjalo kwahle kwabuyisela izinto phansi kakhulu kade sokusukuma kwangikona kuzakwanzima ngokwamaqini wona la mazwe uminista uSibusiso Moyo akhuluma ngawo angeke abe le-confidence yokusebenza lathi sisasebenza ngedola elingela value eyiyo and le ntengo yayo engayisiyo yokuqambama ngokuthi sithi idola lethu besoke lifosa ukuthi linyiswe lona lingamanga ngendlela yena le so kusase kude kakhulu kakhulu akunaphandle kokuthi maybe bengacabangisisa bebuyele ku-multi-currency ingxenye singaxa sikupikapikambijana but indlela abayenza ngayo ukuthi kuhle kuthiwe gas esifake idola isifisele emuva kakhulu kwerez izinto zikamthuli bezingani zifuna ukuhamba ngendlela eyiyo barathe sesibuyele emuva kakhulu
ungasinika umbono wakho mnumzana Dube ngamazwi kamnumzana Fuzwayo
nami ngithanda ukukusekela ukuthi bekumele ukuthi nxa kuthe kudistinta imali kube yinto egradual enenza kali ngesiphangiphangi ngoba khonokuhlana ngithi kwethusa abantu anti abona ngabe kuthiwa into le iqalise ngesikhathi kusasebenza i-US dollar kwaqiniswa kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kusebenza o-ecocase bona laba into ezinjalo abantu bengasoze bethuke kakhulu kodwa kathezi nxa ukuthi kwade kwavuka sokuthiwa khonakhona lapha sokunje abantu bade bethuka abala confidence abantu ngemali yezimbabwe ngaze sithi siyazamani i-confidence i-currency kumele abantu babe le-confidence ngayo ngoba ezilongo bengela-confidence ngayo kunzima ukuthi bayi-trust makanya kuti imali currency yakhe yakhitshwa masinyane ngesiphangaphanga abantu bathi bethuka leya ngikhaya yasalayo yasala zingazantu abantu beyikhangela ngelililo bayilili ngalesinye isikhathi the bond ibe ivele ikhona kodwa ngenxa yokuthi i-1:1 hhayi abantu beyisebenzisa bengelandaba.